Abantu abaningi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni. Abanye esixoxe labo besesilindeleni samabhasi athwala uZulu eRenkini Country Bus Terminus bathe ikhefu lekhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje ukuthi nje it's just a date ekhona vele ekhalendeni. Ayisafani le khisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sibe nemood yekhisimusi. Kathi sivele ubona abantu kuyazihambela, abantu balala emabhenki. There's no mood for Xmas. Balala emabhenki, balala kuma-fuel queues, izinto zikhwelile ezitolo. Ikhisimusi yangikhona ingaphi? Akuna khisimusi. Isilapha ekhaya lapha sikhona kobulawayo lapha kwentuthuzi yathunqa. Le ntuthuzi yangikhona kazisathunqa ngoba vele sihlala ngalamagethi. Ikhisimusi yangikhona ingena ngapha.
Unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka.
Isikhombo ukuba lilanga nje. Ilanga elingela miningi ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganelana lemndeni yabo bekholise. Ngokuthi kubangelwa ukukhwela kwamaphrayisi. Lekuswelakala kwezinto, lokuswelakala imisebenzi. Njengoba sonke sazi ukuthi i-economy yethu inzima, abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimulo ezithiyeneyo ukuze bethakazelele ilanga.
Inkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla laye uyakhala ngekhefu lekhisimusi.
Umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abanxushanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuthelane lokhu esilakho. Nxa sesikhangela ilanga lekhisimusi eselisondele sizofuna ukudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane.
Abashayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulazwa ikhefu lekhisimusi. Umnumzana Onwa Msimanga ongumshayeli wamabhasi eRenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka.
Hayi, thina njengathi ngapha kwematekisini sineproblem eyi-1. Ibhizinisi yesinsi kuqalile nje uDisemba ayikithi ngathi lo. Ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala, bathi imali kayikho, nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona. So hayi, sacela nje ukuthi lathi ingani i-government iyasibhekela into eziningi, sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport.
Omunye njalo umthayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eThemba ngabe kumabantu. So khale zonke abantu imota zimile zingazi yafika 10 kona ngakhala imali yokuthi wonke imota zimile kube utshengise ukuthi December wakhona awuthiyeni. Mhlanje ukuthi uthole i-triphela abantu ababhadala ngemali ezigcweleyo.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi, phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ishukela liyadula, okudla konke kuyadula, ischool fees iyadula, uye ezibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti-ke sibona ifuel, amafutha ezimota ekhwela njalo nje, eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho-ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswe amandla emali yeZimbabwe sithi iZimdola, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe, akula lapho kuzayiwa khona, zizaya zilokhu zidula izinto, kube nekhisimusi embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka koBulawayo besiya eNkayi sokumele bakhokhe amakhulu amabili ale ngxenye amadola eZimbabwe, i-$250, kade behlawula amathumi ayisithupha amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka koBulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.